sibuhlungu kakhulu thina abeZimbabwe National Aid Diaspora. La maya amaqembu asekhiphile umbiko bemkhalela bekhalela le muli yakhe. Njengoba sikhuluma kanje siyahlanganisa amakhanda ukuthi siyefika eGwazana lapha abehlala khona. Simelele ukuthi sizwe ukuthi abantwana ade bengaphandle kwelizwe sebefikile umsebenzi uqhutshwa.
Ye, nxa sisikhangela ke uLusi lapha siyakwazi ukuthi siLusi wenze kakhulu. Njengomuntu wesifazana singathi ke isimo sabo sabesifazana sinjani khonapho ke ngamabushane babancane?
Isimo besihlupha kakhulu. Ngikhunjuzwa umpikisha wakhe oyiwo ebengikhuluma ngayo izolo labakhulu bama-journalist ama-editors. Engiyi-describe ngesikhiwa ngathi this was an iconic picture. Ipikisha umfanekiso wakhe lwana ebemthatha echaywa ngamapholisa eHarare. Yiwo umfanekiso onilokhe ngihlezi lawo lakathi sikhuluma nje kanje ngoba that's an iconic picture. Ube ngomunye abalutshwana omama abazintathe zindawo engibaziyo ukuthiwe khona bachaywa ngamapholisa eZimbabwe Republic Police. Ufakazi ubukhona, imfanekiso yakhona ikhona, ngiyayibona lokho ihamba iyaphuma ku-social media. Ube ngumuntu ehlukene labanye omama ngoba ube lesibindi. Umfanekiso lwana ophumayo, ngiyathemba ubonile, uyatshengisela isibindi abelaso lokuthakazelela umsebenzi wakhe. Balutshwana thathe lezindaba ezibomama ebezisenza umsebenzi oyenziwe ngusisi uLusi. Ngilokuthaba njalo ukuthi ngibonile amaqembu aphikisanayo lawa abe-politics bekhipha ama-statements bekhuluma ngomsebenzi omuhle abewenza.